takamirira mutongo wedare pamusoro venyika yekuti zvodzoserwa kumusha here kana kuti kwete.
Tinotenda shingirai tokusiyai muchinzwa nhau dzeisindebele.
Sokuisikati sendava kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 29 kuNkwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu eZimbabwe bamelele ngamehlo abomvu usuku lokhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka.
Sibungiselela ukhetho esilenkingehlangana lapho ikakhulu indaba ye-voters roll, yikho sikhuthaza abantu bakithi indawo zonke ikakhulu emaphandleni ukubana abantu bonke bekhangela ukubana amabizo abo akhona yini ku-voters roll.
Uyaxokozela endaweni zokuhlola amagama egwalweni labavotayo kule-voters roll ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka.
Ingakhangela ibizo lami eBurnside filling station ndabevele ngivotela khona kodwa kalisekho khonaphana seliseyiriyo le egaratshini ngabona kungafika kuma-10 kilometers.
Abonga abalomkhuhlane wengqondo lokunye bathi bathole nzima ngokuswelakala kwemithi ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubekhangelelwe ukuba uzabikela uZulu namuhla ngosuku lokhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka kwele Zimbabwe. Ngesikhathi sisiya emoyeni ubengakakwenzi lokhu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bamelele ngamehlo abomvu ukuzwa ukuba uMnangagwa uza kuthini ngosuku lokhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka. Iziphathamandla zikahulumende esikhulumelazo ezigoqela unkosikazi Virginia Mabhiza zithi kazilalwazi lokuthi uMnangagwa uza kwethula nini usuku lokhetho. UMnangagwa utshele abantu eBhinga ngempelaviki ukuba uza kwethula usuku lokhetho namuhla. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Jojaramba, isikhulumeli sikaMnangagwa. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ophethe uhlangothi lukahulumende lwezemthetho labanye akade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Kuvame ukuba umongameli ethule usuku lokhetho kugwalo lwe-Extraordinary Gazette. Amabandla atshiyeneyo athi asamelele okuza kwethulwa nguMnangagwa. Umnumzana Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi sebelungiselele ukhetho oluzayo.
Silungiselele ukhetho esilenkingehlangana lapho ikakhulu indaba ye-voters roll, yikho sikhuthaza abantu bakithi indawo zonke ikakhulu emaphandleni ukubana abantu bonke bekhangela ukubana amabizo abo akhona yini ku-voters roll, ngenxa yobana ukuze kube le nguquko elizweni kuzafuna izizukulwane zonke zeZimbabwe ziphume okuningi ukubana siyebhale sikuvota njalo siye-inspektha i-voters roll njalo siyevota ngolanga lokhetho ukubana kube le nguquko eZimbabwe. Sesiyenza ke ukubana silungise iy'nhlelo zethu ubana siqalise ke umkhankaso official.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT uthi labo sebemelele ukhetho lolu.
Ibandla le-MDC lililungele ukhetho, besivele sililungele njengebandla ngoba yikho esakuthembisa abantwana beZimbabwe ukuthi sizaletha utshintsho kuhulumende ngendlela ezisemthethweni ezokhetho. Kodwa lokho kakutsho ukuthi asilazo insolo, ikakhulu lonyaka nje sikhangela ukuthi kuzayethulwa amalanga okhetho, silodaba olusekhotho lwe-delimitation.
Umnumzana Makutho Moyo owebandla leZANU-PF uthi
ibandla leZANU-PF likhangele liza nqoba kukhetho lolo luzayo. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezuwayo, phecelezi esingathi infrastructural development. Sikhangela ezomgwaqo, sikhangela amadamu, sikhangela ezokulima. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka, uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalimi ehlelweni okuthiwa i-presidential support scheme.
Umnumzana Bernard Mpofu Harare uthi usemelele ukuvota ukhetho oluzayo.
Ngulindele ukuthi ama-election nxa bengakhuluma ukuthi akhona anytime soon. Ye, ngoba besikhona ku-ground sikhankasa. Kumelele lokhu, sesihlupheke kakhulu njalo okunye akusadingakala ukuthi abantu baze basikhombise, kodwa sokumele thina abantu sikukhombise ngokuvota lokho, sizimisele ngalokho.
kungethulwa usuku lokuvota ababalase zaqala ukukhankasela ukhetho lolu elizweni lonke jikelele. Ukudaba olufanayo ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzura lithi lizazama ngazo zonke indlela ukudlelana kanye lentatheli zindaba. UMonzura wethule lokhu namhla ngesikhathi ekhuluma lentatheli zindaba eHarare.
That is not our problem. Prosecuting people
ku asinkinga yethu ukubotshwa kwabantu asinkinga. Inkinga ikuba labo ababhala amanga ngochamisa loba ngumunzola kababotshwa, kodwa lo obhala amanga ngabezanu PF uyabotshwa.
Uthi ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zenze umsebenzi wazo zingathathi icele loba ukusekela amabandla ezombusazwe. Lokhu kugcizelelwe unkosikazi Lindani Moyo omela iHarare edale ephalamende phansi kwe-proportional representation ekucela besifazana.
Namhla sikhulume ngokuthi intatheli zindaba ziyakhalakhala ukuthi kuma-political parties nxa zingabuya kumbe ukuzothatha izindaba kuma-rallies zihlangana lokuhlukumezwa.
Umnumzana Perfect Hlongane unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists uthi intatheli zindaba zizama ngamandla wonke ukudlelana kahle lebandla leli lamanye ezombusazwe.
Iqiniso ukuthi intatheli zindaba ziqakathekile. Khumbula phela ukuthi umsebenzi wentatheli zindaba siwuthatha uphuma kusisekelo sombuso, ukuthi silomsebenzi lomlando ukuthi abantu babe lolwazi lwalokho okwenzakala elizweni. Ngakho-ke yikuqakatheka kwentatheli zindaba ke lokho. Kodwa nxa sikhangele udaba lodlame kumbe ukusebenza kwabo sisiya kulolu khetho, ukhetho lwedluleyo sibe labantu abahlukuluziweyo bezintatheli zindaba, sibona sengani lokhu yinto esifuna ukuthi siyive.
Umhlangano lo owenzelwe emahofisini kaMonzura eHarare ubuqoqwe inhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe. Ngeviki ephelileyo inhlanganiso le yenze umhlangano ofanayo leziphathamandla zebandla leZANU-PF leze-Citizens Coalition for Change ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inengi lithi ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ipheke imboza kulandela ukungatholakali kwamanye amagama abantu ababhalisa ukuvota kugwalo lwabavotayo ole-voters roll. Kulabanye abalezikhundla eziphezulu kumabandla aphikisayo abangekho kugwalo lolu. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Izeki ivulele kuZulu ukuthi ayihlola ukuthi amabizo abakhona ngaphansi kohlelo lwe-voters roll inspection olwenziwa ilizwe lonke endaweni ezijeneyo ovotelwa khona. Abaningi amagama abo akekho. Bekuxokozela ama-ofisini ezeki kobulawayo amakhulu lamakhulu abantu bezonde amagama bezobuza ukuthi kungani amagama abo engekho ku-voters roll. Umnumzana Amos Sibanda womunye walaba abaswele amagama abo kugwalo lolu.
Ngingakhangela ibizo lami e-Burnside filling station ndabemvele ngivotela khona. Kwatuwa kalisweko kuna pana sili se Rio le se Karachi mabuna kungafika kuma 10 kilometers.
Ukoko umankala elake ibizo bale susile avotela kona emkanwini.
Namhla nsusiwe kubi ibizo lami kalikho esenza ngakhona. Banengi bayakhala amabizo atshintshiwe. Asisakwazi singogogo ukuthi ngingaka ngizadinga udondolo. Ngisiya kuma khona le kuthiwa sengifakwe ku-25 khona le nketa.
Omela isigaba sebulawa e-Central Edale Parliament unkosikazi Nicola Watson laye uswele igama lakhe kuluhlu lwamabizo abavotayo olwe-voters roll.
When I went yesterday to check my name on the voters roll at my polling station, which has been my polling station ever since I moved to my house in 1987 at Christ the King, I discovered my name was not on the roll.
Isiphathamandla se-Citizen Coalition for Change uSenator David Coulthard laye ubambe wangaphansi ngoba igama lakhe kalikho kugwalo lolu.
Namuhla ekuseni ngihambe mina mathupha ngalapho engifika khona. Ngafika ngaswela ibizo lami. Ngazama ngefoni 265 ngaliswela. Ngase ngisiya emahhofisini ezeki ngathola kuxokozela. Angikwazi kumbe ibizo lami lizatholakala.
Umnumzana Archibald Chiponda isikhulumi sebandla leZANU-PF kobulawayo uthi baningi abasekeli bebandla leZANU-PF abanamagama angekho kugwalo lolu.
Abasekeli bebandla nabo abaswele amagama abo. Uhlupho lolu aluhlelanga abasekeli bebandla eliphikisa wonke umuntu weZimbabwe.
Umnumzana Innocent Ncube obona ngokuqhutshwa kwelihlelo zekhomishini yezeki obulawayo uchaza ngezikhalazo ahlangana lazo ezivela kuZulu.
Kube necategori 1 yokuthi imispost yakhe utshintshi lo waphiwa le adresi engasiyo. What happened lokhuyana angeke ngikuchazele ngoba ngikwazi. Omunye abe le mispost maintains the same address kodwa-ke abe sesithi umispostiwe. Lwana kungenzakala ukuthi nxa within that area kungenzakala ukuthi asiyo mispost per se kuaffectwe i-delimitation le entsha.
Kuya phambili uNcube sithi amabandla ezombusazo wawatshela ngemingcele emitsha.
Ngesikhathi siyenza, I explained to the political parties, ngababiza ama-political parties ngabatshela. Nxa kuyukuthi uaffectwa yile movement entsha akusela ngenye indlela, you have to live with it in your new boundary service sokufake khona. Nxa kuyukuthi khona kustar 265 ehlilyana kawukho completely, then siyakuhamba nawe siyokukhangela ngapi kulokhuza kudatabase yethu.
Lanxa kule mbosa ezekhe umongameli Emmerson Mnangagwa ukhalele ukuba kuza kwethulela uZulu usuku lokuvota. Igqwetha lingcwethu yesisekelo sombuso womnumzana Majobana Ncube uchaza ukuthi ukhetho lungaba nini.
Upresident angasizisa uZulu o isizwe ngosuku lwe-election kufuze ukuthi within 14 to 21 days inomination court ihlale all over Zimbabwe to receive amabizo alabo abafuna ukuthi bancintise ekhethweni within 30 to 63 days kufuze ukuthi kwenziwe ukhetho. So ukhetho nxa sikhangele delimitation report le ekhona nxa izasetshenziswa kusho ukuthi ukhetho kufuze ukuthi lenziwe anytime after 18 and 19 August.
Kusenjalo umqondisi omkhulu wezincwadi zokuzalwa lezithupha umnumzana Henry Machiri uthi ukuthatha izithupha nama-birth certificate kuqhubela phambili eZimbabwe loba kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Ugatsha lokuthathisa uZulu izithupha luqhubekela phambili lulanda abantu yonke indawo luba phathisa incwadi abazifunayo. Lokhu kwasukela ekuqaleni kukankwenkwezi kuze kuyegcina ekupheleni.
Uhlola amagama alabo ababhalisa kuvota ukhalelwe ukuba kuyagqitshwa kusukana ezilandelayo. Ngimele Studio 7 igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Bakhala abantu eZimbabwe ngokukhuphuka kwentengo yempahla okungapheliyo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe ligugudeka okumangalisayo ikakhulu emkambo wensitha. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Okwamanje idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezimbili zamadola eZimbabwe i-1888 emkambo kahulumende. Kuthi emkambo wensitha libiza amadola azinkulungwane ezine 4000 Zimbabwe dollars. Lokhu kwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Umnumzana Salvon Nyathi isakhamuzi sakobulawayo uthi amanye amavinkili asesala ukwamukela idola leZimbabwe.
Inkulumo zasabambeki abantu abangasebenziyo bathelenzi kukanti bona abona abasebenza bavela kulanto abangayitholi ngoba sokudura kakhulu ngoba sokumore than 3 times or 4 times as much. Into ngangivele ngiyithenga ngemali ephansi nangisithi hamba ngiyithenga nge-user kungani kuba ngconywana but i-user kangiyifoli ngiholi ibhondi so umuntu ohola ibhondi mina nyabe ngizuza ibhondi angizuza i-use akula lutho ngaphandle khonokho ngakuzuza emasimini yikho sengikukhululela abantwana ukuthi badle ngoba impuphu asiyikwanisi impuphu isidura kakhulu ngoba nxa kuthiwa impuphu i-10 kg kuma-23,000 thina lapho vele kasipili ngoba la imali ongayitholi ukuthengisa amatamatisi
Uyakhala lo Benon Ncube okunhlanganiso eZimbabwe National Students Union.
Uhulumende ngesikhathi eletha uZupco wayesithi yena uzolungisisa indaba yokuthi i-transport ama-private operators abesedulisa kakhulu i-transport into engakhona ibisikhwele kakhulu. Kodwa kathesi nxa sesikhangileke isibuyele yalingana lale ama-private operators.
Umnumzana Effort Ncube umcebisi wenhlanganiso eye-National Consumer Rights Association uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Lanxa uhulumende ekhuluma ngokuthi uyalungisa ukuphathelene nentengo esikubona ezitolo yokuthi izinto lokho ezikhwela ziya phezulu. Izinto eziningi sezikhwele ngama 100%, 200%, 500%, 1000% ezinye ziyedlula lapho. Okusho ukuthi abantu abaningi vele kabasazenelisi. Singakhohlwa njalo ukuthi abantu abaningi elizweni vele kabasebenzi, abasebenzayo bahola imali encane. Kanti ke lalabo abasebenzayo bathola imali yeZimbabwe yona le njalo engasamukelekanga ezitolo eziningi. Lokhu kwenza ke impilo ibe nzima kakhulu. Kuyadingeka ke izinyathelo ezizakwenza ukuthi kulungiswe khona lokho masinyane.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Sinothile Mbano othengisa amaluba othi sebephila nzima abantu eZimbabwe.
Ku serious akuthengeki into ziyadula. Akumanga kuqonda siyabulawa indlala straight. Asazi ukuthi kumbe kutshontshelana kumbe kuyini. Siphila ngakona kungwava ngwava andiZimbabwe singeke kungwava ngwava. Singeke kungwava ngwava phela akusekho okunye. Kunzima. Kunzima zihlobo zami. Asazi.
Umnumzana Love Momoyo uyakusekela lokhu.
Ama price emavenkilini vele asedula, things are just out of hand, they are out of reach, asakwanisi. Wezi le bond leyo kuzeni indlela elikhwela ngayo, irate elikhwela ngayo, ayivela kuhambelana. So we don't even know what, how we're going to survive. Lapha sesiphila nzima, sibile ukuphila ngomsa wenkosi, ukuthi inkosi yesigcile ngoba vele even sesiphila njengenyoni, inyoni kayilansimi kodwa iyaphila. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu nxa isikhathi sakho sokuba singakakwani vele kawuphi, uyakunika nje inkinga lokuthi uphile, but kodwa otherwise vele ukuphila kweZimbabwe sokunzima.
Kuleziphathamandla zikahulumende ezithi kumele kumiswe ukukhuphuka kwentengo yempahla. Abakubandla elibusayo bathi lokhu kwenziwa yilabo abafuna ukubusa kususwe ibandla leZANU-PF embusweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sengangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Namhla kunanzwa ikhefu lokukhumbula amaqhawe kwele Melika ele-Memorial Day. Lesi sikhathi sokukhumbula abafela endaweni ezitshiyeneyo bevikela ele Melika. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Joseph Biden ubesemathuneni e-Arlington National Cemetery namuhla lapho obekukhunjulwa khona abafela empini. Emathuneni la kwabekwa abafika amakhulu amane 400,000. Sokafa abedlula kancane abangamakhulu ayisithupha lengxenye 646,000 soloko kwaqhamuka impi ye-Revolutionary War yaphela ngomnyaka ka-1783. Lokhu kubikwa yi-military.com. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine nomkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin sebevumile ukuba behlangane lenkokheli yezwekazi le-Africa ukuze kudingwe indlela yokukhulumisana umlotha. Ababili laba bavume ukuhlangana lenkokheli yakwele Zambia, Senegal, Republic of Congo, Uganda ne-Egypt. Izakhamizi ezonga abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo esabelweni seMatural North zikhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga imithi kanye lamaphilisi. Abacubungula ezempilakahle bathi zinengi izigulane ezingatholi amaphilisi ngemfanelo. Kubika uNokutaba Dlamini.
Abahlaziya ngempilo kaZulu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kuphenyo lwabo lweRural Livelihoods Committee Assessment Report kumnyaka ophelileyo bethule impumela ethi izizalwane ezigoqela inani elifika kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasithupha ekhulwini 36% kusabelo lesi zilegcikwane le-HIV and AIDS njalo kwande imikhuhlane yokugula ingqondo, izifo zenhliziyo kanye lechukela. Abagulayo laba babika bengenelisi ukuthi ukuthola amaphilisi ngenxa yokusweleka kwawo. Izakhamizi zesabelo lesi zithi okwenza kube nzima kakhulu lapho besondla izigulane lezi yikuba kabatholi uxhaso kuhulumende ukuze benelise ukunakekela laba abalemikhuhlane engavamanga ukusilwa nje. Unkosikazi Elizabeth Maphosa oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili eyide owakhele esigabeni sevula indlela ewange ulohlupho lokonga indodana yakhe eyazalwa ngomnyaka ka-1987 egula ingqondo. Umfelokazi lo uthi usethanyele isibaya sonke ethengisa izifuyo ukuze atholele indodana yakhe amaphilisi ngemva kokuhlaselwa yisifo lesi esaqala ngomnyaka ka-2019 qede samemuka umsebenzi wakhe wobungcitshi ekubazeni. Uthi isiyehlule imizamo yokuthola usizo ezibhedlela ngoba babatshela ukuba lawo maphilisi lejekiseni kakukho.
Akusela mntanami, angisela lutho. Imbuzi zazikhona esibayeni wazibona umoya. Akusela lutho. Inkomo kangisela lutho, ngangile nkomo ezingu-13 zonke tya. Amaphilisi wona la every month. Ngoba kafanelanga shoti alale ngalawo. Ungezwa kuthiwa nanguyana segamula umuntu ngale, nanguyana sebulela inkomo umuntu ngoba uyabe engazenzi phela.
Esinye njalo isakhamuzi sekachechede wathi unkosikazi Christine Ndlovu olondoloza umzukulu wakhe olijaha elileminyaka elitshumi lanhlanu ogogekileyo emzimbeni. Uthi labo balohlupho lokunakekela ngesimo sendlala kanye lokungatholi amaphilisi ngemfanelo ngoba kwezinye izikhathi uyaphiwa kumbe kuthiwe kawakhokhele.
Wayehamba kodwa kathesi kasahamba, ugogekile vele akwanisi ukukhuluma lokuhamba kakwanisi. Okwalukudla kwesinye isikhathi ngenza ukumfunza uze imncedise ngoba akakwanisi ukudla. Amaphilisi angane aluhlupho kakhulu kuye ngoba ngelanga kufuzana athi amaphilisi amathathu everything nsuku zonke.
Umnumzana Bongani Maphosa usobhuku esigabeni lesi uyalufakaza udubo olubhekwe izakhamizi eziningi. Ukhale njalo ngokuba khatshana kwezibhedlela okwenza abanye begcine bedlula emhlabeni ngokuswela usizo.
Khona omunye umfana ohlala kobhuti laphana laye uyisigoga olamaphilisi owatholayo but owathola ngokuwathenga esibhedlela abamniki mahhala. Sikhathi salayo ukuthi ukudla esilakho kakweneli plus lenhlupho zokuthi amaphilisi uyakusiyathenga.
Umnumzana Give Me Again Moyo, ukansila wakulesi sabelo, usola kakhulu uhulumende ngokunganakekeli abantu laba. Uthi uhlupho lolu lubonwa phose nguzulu wonke ompofu.
Abantu labana kabakhangelelwe nguhulumende, si uhulumende abe lesikhwama esiqondana labantu bonaba. Esikukhalela ukuthi uhulumende kalethe le mithi ayilethe kuyona la amakliniki ngoba ningi abantu abanjalo. Abantu bangabantu kathesi bahlaselwa yindlala. Khuluma kanje ama villages vele amaengumbe izakhamizi kazivunanga kuhle isivuno sabo sibe sibi ngenxa yesomiso kade sikhona idrought ekhona esigabeni sethu.
Abezimvaka kuphenyo lwabo babika ukuba isabelo semathebelele North silentandane kanye labafelokazi abaningi okwedlula ezinye. Kulizwe lonke abogajwa lwe-United Nations International Children's Emergency Fund babika ukuba inani labantu abedlula kancane izigidi ezine 4.3 million kugoqela abantwana badinga usizo lwempilakahle ngokuphangisa. Udokotela Admire Kuretu okhokhela uhlangothi lwezempilakahle esabelweni lesi kenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomsakazo we-Studio 7 esithi ubambekile ngoba usemhlanganweni kwathi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende kwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe, kaphendulanga umlayezo esimthumele wona ku-WhatsApp. Ngimele i-Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Inhlanganiso yabadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa eZimbabwe Community in South Africa yenza uphenyo lokuhlolisisa okwenziwa ngabalamaphepha exemption permits azaphelelwa isikhathi ngenyanga ezayo. Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumele senhlanganiso le othi sebephanyeke imibuzo etshiyeneyo enkundleni zokuxhumana. Ake sizwe uMkhwananzi ekhuluma ngophenyo lolu.
Sihlele ukuthi abantu bafica ngathi abaka-apply abaningi sengizama ukuzwisisa ukuthi okwenza banga-apply kuyini, bamiswe yini, and njalo singancedisa njani, ngoba sizama ukuthi silandelane logatsha lukahulumende lwezomafezi ukuthi silunike into elama-statistics phakathi ukuthi mina abantu sibezwa besithi so ngakhona sisibonisaneni ukuthi kwenzeka ngokusuku lwe-deadline sekufikile.
Yes, singathi kuyinokwenza ukuthi likwenze kathesi njengoba-ke sikwazi ukuthi amaphepha lawo abalawo aphelelwa isikhathi kunsukwana nje ezilandelayo.
Okwenza sikwenze ukuthi vele thina sihlezi sixhumene nabo abantu and besikunanzelela ukuthi abantu abaningi babehlezi belinde umphumela wenkantolo. So-ke inkantolo isazokipha lowo mphumelo wawo ngoba okwamanje i-judgment i-reserved, asikwazi ukuthi imantshi yona izothatha isikhathi esinganani ukuthi itsho ukuthi yona ithini. Ngakho-ke sesiqala ukunanzelela ukuthi laba abanye abantu kwenzakalani, mhlawumbe sibabuze. Yikho senze i-survey, sicela abantu bayigcwalise le-survey ngobuningi babo, basitshele nemibuzo ekhona phana bazame ukuyiphendula, abangayizwisisiwe nje bazame khona lokho abangakwenelisi ukuthi baphendule kulokho esikubuzileyo, ngoba sizamele ukumepha i-picture yokuthi kahle kahle kwenzakalani, ngoba abantu abaningi esixhumana nabo bathole ukuthi abaka-apply.
Ye, abantu lizabaxhuma njani khonapho-ke liyabe senza
i-online survey le? Link esiyithumela kuma-social media groups, nani nje lapho sicela liyithumele kuma-social media groups elinawo. Umuntu nje uyachofoza laphana abe seqala ukubona imibuzo, uyabe iphendula, eminye ngabo yes no, eminye uyathikha khonokho okuvumelana nesimo sakhe. Asibuzi imibuzo epersonali, sibuza nje in-general nje imibuzo enjengokufana nokuthi sewayi-aplayela na i-waiver, ngoba abaningi abantu ukuthi bazoqualify kuma-mainstream permit kuzomele umuntu aqale acele isicelo sokuthi asuselwe imigomo le emehlulayo ukuthi ngabe wavela waba ungena nge-general work visa noma ngamanye ama-visa akhona.
Ye, kodwa siyabona vele njalo ukuthi kulabanye asebenikwe ama-waiver lawa, akusitshela ngamafutshane kwabo.
Ye, bakhona, hhayi sebebaningi vela sebewatholile ama-waiver. Ma usuyitholile i-waiver akusiso isigaba sokugcina, isigaba sokuqala kuthi ukuthi isicelo sakho sokucela sesivumakele. Siqala kuphela ukucela iphemithi le elingene nawe, uma kuyi-general work visa uqala ukufaka phela naye isicelo futhi sokuthi ngicela-ke i-general work visa. Ungalibali ma umuntu ukuthi i-deadline i-30 June, and asifuni thina ukuthi sesizibona sesingathi nohulumende sesikhangelane ngamehlo ikanti abantu yibo abanga-aplayanga.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Incwadi kwezenotho umnumzana Fundani Ndimande uthi abantu baphila nzima eZimbabwe ngenxa yokugudeka kwedola lelizwe. Sixoxe laye ngodaba lolu.
Isimo somnotho sibile eZimbabwe okwalezi nsuku, hhayi kulobu nzima. Uyabona nje abantu abakhona la eZimbabwe owathesa bathwele nzima abantu bayonale ibhondi yonale, bayethenga i-US dollar yona iyaphuma inganganani, baphila nje ngokuyimali okuncane. Imali nje abasurviva ngayo nje inyanga isiyaphela, ungayizwa hhayi uyamangala uyethuka. Sibile ukuthi abantu baphila njani, ukuthi iZimbabwe le ngunkulunkulu sibile ongenelayo. Isimo somnotho asimanga kuhle. Engibona amakhampani lawa avalwa, uyabona abantu bayaphuma ngobuningi bephumela izweni. Iphupho kathesi lomuntu olaya eZimbabwe ngelokuphuma, bazawa ngabantu mhlobo bani abantu bephilela izweni, baphilele ukuphuma bonke, ilizwe lize livalwe njengelinye ilanga, kulobu nzima.
Manje ubona ngazani kumele kwenziweni babandimani?
Engubonayo indlela okungalungiswa ngayo, kumele silungise zepolitiki kuqala, kwenzela ukuthi i-economy phela ingabe yipolitiki. I-economy izimele yodwa, isebenze njengama-economy wonke ezomnotho, zisebenze njengazo zonke zamazwe wonke omhlaba. Phethe yakhonale sibone ukuthi oBrithani laboMelika bakwenza njani ezomnotho. Ezepolitiki zingangeneli kakhulu kweze-economy. Kuyekelwe abasebenza ngezomnotho basebenze ngendlela efaneleyo, bangangenelwa kakhulu ngama-politician. Ye, bona ngani kungatshintsha lokhu ngokuthi abantu bephatheke kwezepolitiki, baphatheka ngokuvota. Kumele kutholakala abantu bevota, kungabi la bantu laba bathi no thina siyingeni le yepolitiki. Bazalungiselwa ngubani? Isimo simi mazonzo so. So yikho engikubona ngani hayi kungasiphathisa sibili.
Umnumzana Mfundani Ndimande, ingcweti kwezenodo, besixoxa laye ekobulawayo. Kulalitok na mbila stoka ngokuhlolwa kwamabizo kugwalo lokuvota ole voters roll eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele bese lazo. Abantu eZimbabwe bamelele ngamehlo abomvu usuku lokhetho lokuvota lonyaka. Kuyaxokozela endaweni zokuhlola amagama egwalweni labavotayo le-voters roll ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lolu. Sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo. Mthombo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Teerera chirongwa chedu, teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.